Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-4 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day ozaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi iprocess yankona ayihambi kahle, ne-criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umele isebenze.
Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zekulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane.
Nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 chukuthi province yodwa 40 izikolo kufanana nje lokudlala.
Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus.
Akula physical distancing, akula kugqokwa amamaski, abanye abagqoka amamaski khona phezukotsho lapho, kuyisiphithiphithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lwezempilakahle luthi kulabantu abangamajumi amane lanye 41 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayewethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula 1,000 lengxenye 1,580. Iningi lababhubhileyo abalitshumi 10 ngabeHarare, kulandele emaSwingo okubhubhe abayithoba munwe munye 9. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day uzaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo ntambama ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet. UMthwangwa uveze njalo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakupha abantu abalitshumi lasithupha abavela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo izicoco ekunanzeni leli khefu. Ibandla lezanu PF lisolwa ngabanye abathi likhetha amalunga alo kuphela ukuba ngamaqhawe lichiya abanye abalwela inkululeko yelizwe ikakhulu abebandla lezabu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezabu umnumzana iPhithule Maphosa.
Izanu PF sithethe yonke into bayenza eyabo le ndaba yokuhlonipha amaqhawe ethu sokuyinto yabo abayenzela kibo le emsamu eShakeShake Building. Akusese yiprocess ekhangela ilizwe lonke, sebekhangela nabona bodwa amazanu PF politicians namazanu la combatants sokuyibo bodwa abazibona bengamaqhawe, sokuyibo bodwa abahlonitshwa ngale nhlonipho ephezu kakhulu, sokuyibo bodwa abathola lawo ma-benefits ahambisana lenhlonipho yokuqhawe ikakhulu iqhawe lesizwe. So indaba esihluphe kakhulu ikakhulu umasikhangela abantu abachiwa ngaphandle kwale process, kumbe ngithi abantu abangahlonitshwayo bona bemele behlonitshwe. Ngizanika umzekeliso. Emalangeni silahlekelwe ngubaba uSogwaguka Ndlovu. Akula mbuzo umasikhangela ubaba uNdlovu ngokuqhawe besizwe. Omunye osilahlekele emalangeni umama uTeresia Daga. Akula njalo umbuzo ngobuqhawe bakhe besizwe seZimbabwe, kodwa abayitholanga le nhlonipho ngoba ngabantu bezaphu.
Laba ukuthiwa bazaphiwa izicoco ungabantu abanjani ngokubona kwakho kuyini esingakukhangelela
kubuyela endabeni esikhala ngayo babankomo ukuthi iprocess yokunika leyo nhlonipho ihamba njani kahle kahle process bani criteria bani abayisebenzisayo uze befike ku conclusion ukuthi umuntu liqhawe lesizwe kumbe lo akusoqhawe lesizwe so ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi process yankona ayihambi kahle le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umelisebe enze ayikula esikhangeleleyo endabeni leyo abantu abazanika isicoco siyakwazi nje ukuthi ngabangani babo bezana uPF ngabangani babo bezandla bagijimisa yona leyo into yabo yokuthi izano lezandla kuzwakale njalo kubonakale ngazathi yibo abaletha ilizwe ngazathi yibo njalo abaletha intuthuko eselizweni ikanti akunjalo ikho sithola beqamba amanga kakhulu ikakhulu ngehistory yesizwe izano PF ba kuthanda uqamba amanga ngoba bayazi ukuthi ayikho into abayenzayo ebambekayo kodwa ke bazama ukuthi bezibonakalise ngazathi ibabasebenza kakhulu so history yabo yonke ngeyamanga kususela ekuqaleni kwendaba ku-colonization bazokutshela amanga bazokutshela ukuthi ubani ubani kumagogo walwa labelungu kodwa siyakwazi ukuthi kule ndawo eZimbabwe lapho okwa-colonize kungela resistance yabakhona njalo siyakwazi ukuthi elinyicele leZimbabwe lake laba yiprotectorate yamaBritish so sizibuza ukuthi kanti manje kwaliwa nini
umnumzana iPhitule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sebandla leZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zebulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane ebesezisungulele oluhlelo kodwa zisehluleka ukuluqhuba ngenxa yokuswela imali. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa emhlanganeni wedale labanye bakhe oqhutshwe izolo ntambama eHarare. Wengeze wathi izikolo lezi zizabhadalelwa okwenyanga ezitshiyagalolunye kulolu hlelo. Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union isungule uhlelo phose olufanayo ole-online learning ngomvulo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli salinhlanganiso.
Okwakuqala kukhulunywa ngezikolo ezingu-400 nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 kusho ukuthi i-province eyodwa 40 izikolo kufanana nje lokudlala. Sibuyele emuva uhulumende izikolo zone ezakhuluma ngazo akasizazi. Imhloliso ayisozibhalwe ngabantwana abafunda ezikolweni eziyi-40. Nxa sikhuluma nge-e-learning sikhangelela ukuthi uhulumende nga ukhuluma ngokuthi izikolo zonke usesungula uhlelo lo-e-learning afake i-network anikeze abantwana kumbe ababalisi labantwana uhlangene ndawonye izidingo zonke ezidingakalayo ukuthi abantwana befunde ku-e-learning. Kanti ngaso kusenziwa khonokho kuyizinto kudinga ukuthi kwenzakale izikolo zonke. Phela nxa sesikhangela kukhulunywa ngezikolo ezingu-40 yiziphi? Kungenxa yani kuyizona ezokuphela ezingu-40? Nxa sesikukhangela ngenye indlela shuthi uhulumende sesehlukanisa abantwana. Kulabanye abantwana sebengcono shuthi zona ezizikolo ezingu-400 lezi ezikhulumnywayo izikolo ezilabantwana abangcono. Okunye sizabuyela emuva uhulumende kuqala indaba ye-COVID wayenza isithembiso ukhulunywa ngokuthi sokukhitshwa izimali ezingaka sesihambise ama-PPEs ezikolo izikolo zithe zivulwa sathola ukuthi akulalutho khathi sesizowavela egcekeni ukuthi secela abadala bamthengele. La kuzoneza izikolo ezingu-400 yikukhuluma nje ngomlomo kuzathi sokusiza izikolo sezivulwa uthole ukuthi kasikho isikolo. Okuzima ukuthi siyabe singakwazi ukuthi avele kwakwenzakali ngoba esethu siyabe singakwazi ukuthi yisiphi ekuyiso kumele phakathi kwe-400 esiyiso esikhangele ukuthi sisibone ukuthi izolezi. Kanti indaba zingaqanjwa okuhle phela ngawo uyaqamba ukuthi hayi izikole ezingu-400 emfuna ukusungula kuzuhlelo mhlawumbe I pilot project. The pilot project it lay see Karabulez is golo la lez la lez la lez la lez. 400 sure is Bapo Yonk, Sisalamus.
Lona Lukoberanjan, Ushelo, Lunchangani Soyak, Yuko in the Beligo Kangelid, Gumbebunengi, or Gumele Lugulongs.
Nomfulo, Sikale, Ushelo Logu, Fundisavantuana, Ebulenjini, Ema Secondary Schools, Igakulu, Avatesiba Kangele, Nabe Olef, Amakumbo Vulueo. Neslung pekeleza makurupe WhatsApp avuluweo. Asha akcho ala wonke. Esesibona ukuthi silomlando ngoba form 1 batala bese bechinga labantu anabechinga ukuthi kanti manje thina indaba lengasivuleli. So ngokunjalo sesikhangele ukuba iviki leli siyaphela sitatazele size siyefika phansi le ku grade 3. Siyajabula ukuthi abadala bakuyamukele ukuvulwa kwesikolo sethu sekulenjini esikhangelele ukuthi sizancedisana siphathisane inkinga nje ezasichaya abantwana bazasokola ngendaba yedatha edulayo kodwa kungenani kuvele elizweni lethu kuyasokolwa sikhangelele ukuthi abadala bazazama ngemizamo yonke ukuze abafundi bengalahlekelwa izifundo zabo ichallenge esilayo enkulu ikuthi lathi abanye bababalisi bethu esikhangelele ukuthi bancedise ingane idatha labo iyabachaya ngokunjalo njenge-athuzi sokumele sisebenze nzima ukwenelisa ukutholela ababalisi idatha ukwenzela ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi wabo bengabanga lokwehluleka ngenxa yokuthi umuntu kaselayo idatha iyo inkinga enkulu esesibhekane layo
lo ke ngumnumzana Themba kuwe moyo isikhulumeli senhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we Studio 7 eselubhane. Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanzi aleli dolobho avalwe ngeviki edluleyo. Ngolwesine ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga umeya wedolobho leli uKhansela Njabulo Siziba utshele iphephandaba leChronicle ukuthi bakhangelelwe ukuthi amanzi azavulwa namuhla sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebulawa iWater Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa othi bahambe eGwanda ukuyahlola umumo Badaniswa ngokwenzakalayo ngoba kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus njengoba abantu bephithizela beminyana lapho okukhiwa khona amanzi.
Namhlanje sithone simadasa sixoxa nabantu beGwanda, sixoxa lenhlanganiso ezijineyo ezisebenzele eGwanda ezihleze eGwanda, sixoxa nobukhokheli bezakhamizi lezinye izakhamizi esisebenzelana lazo ezisedorobheni leGwanda. Esikutholileyo ukuthi umumo ubucayi kaumuhle ngoba idorobho lokhe livalelwe amanzi kusukela ngolesine lovike eliphelileyo. Izinwa ivale amanzi ngoba ithi i-municipality of Gwandi lesquare abantu batshona beminyene ezikotsho lapho abazama ukuthola khona amanzi. Akula physical distancing, akula kugqoka amamaski kabanye kabagqoka amamaski khona phezukotsho lapho kuyisiphithiphithi omama obaba abantwana bonke bazama ukuthola amanzi khonapho ezikotsho zenalezi ezilutshwane ezikhona. Kukanti njalo abanye abantu sebesuka eGwanda town sebedriver besiyadinga amanzi kubonsindi okubomatholomotshe kubokholimbon okuzindawo ezingcwelelane leGwanda. Olokhu kuyingozi sikhangele imumo weCovid ngoba kuthi ukuthi kulokuthelelana iCovid okubanzi okuzaba khona khona phezukotsho eziseGwanda town. Kukanti njalo futhi nxa laba abantu sebephuma besiyacela amanzi ezikotsho lemizini lezakhamizini ezisemaphandleni ebandleni ukuthi ukuthi sokuza memethekisa futhi leli gcikwane liyengena futhi khona ngale makhaya. So yimumo okhona esikubona ingani uyingozi kakhulu ikakhulu sikhangele isimo se-COVID-19.
Manje njengenhlanganiso libona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba abantu bakhanya ukuthi abala mali yokubhadala izikweletu zona lezo?
Eqinisweni izinwa layo kumele ibe reasonable during this time. Why list imali beyifuna? Sibona ingani kuyadingakala ukuthi babe reasonable bazibuze ukuthi okuqakathekileyo khathesi kuyini phakathi kwemali lempilo yabantu. Yimbuzo omkhulu okumele bawuphendule wena lo, ngoba kukhanya imeasure abayithetheyo bona bakhangele kuphela ukwenza imali, ukuthola isikwemali yabo ekweredwayo, kodwa kabasakhangeli ubhubhane oluba khona, le mbhubhiso eba khona ngokubulalisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawayo, Water Action Group. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okumanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende uselandule imbiko yokuthi ufumbathisa abamabandla aphikisayo ngokubapha izimoda. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani eliyisilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa 70% labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe nenomkhakha we-Delta. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Shuwa bantu benkosi, siyalibingelela Studio 7 sithabala ngenyuzi zethu lisinika zona, lisinika inyuzi eziqondileyo mpela asilokho sikubona kuZB. Kuyabo ngikhulunywa mthungameli wenyika wathi mthungameli wenyika akula into ngaphandle kokwazi ukuthi umthungameli wenyika kuphela. Shuwa inyuzi zenu ziqakatheke kakhulu, xa libona umumo wezinto lapha ezinwako indlela embi. Lo uhulumende wokubhidliza, ukubhidliza kuya into eyenzakala eqondile lapha. Ngiyabona ubona ama-election aparephelela 16 bantu wafa. Ngikhangela kathesa kuvunyelwa ukuthi kuprotesta kumbe kwenzeni into enjani kuyabopha ukufaka ejele. Ngikhangela amatitshala kathesa ahale mali amapentsheni. Mina ngupentsheni khona 10,000 ngenyanga, iyakunceda ng-10,000 into zikhula daily, dizili zabo zikhula daily. Angiboni kule nto ephumayo lapha ngobana nxa ukhangele shuwashuwa into ephumayo akula nto ephumayo. Shuwa singathi senzani ngani? UNkulunkulu uyangenela kuphela. Umbuso wenxanye wakwamdala lona ingxondo abantu babesidla besuthi bashilokho sokukhona kathesa lokhu kuthi ayenze ikomplain ngani uthi hhayi bayakwemba kwakushona sekekuvalele ngenje sokukhuluma ngikwenzayo sengingakhiphi inamba zami lezi uyatshona zivele sisesitokisini abantu lo. Hhayi uNkulunkulu ngalangenela konke lokhu. Hhayi singani uNkulunkulu uyasithandazeni kube lenkhululeko okungani ukubangcono. Siyabonga
njani basakazi beStudio 7. Hhayi thina siyaphila silapha eBotswana, mina Mvubeka lawami wami umbono. iZANU-PF yenu ngeke izifo yaphuma esikhundleni mpaka kuze kuphele lezi ngagara zolezi ezisezitulweni ngobuningi babo ngokukhula kwabadala laba yibo kukhona zingathola ukuphila ngcono thina abangathi abasha. Siyabonga.
Awu livuka njani Mahlaba Zulu kuStudio 7. Thina siyaphila noma nje sisehluphekeni lweZimbabwe lelizwe. Hey bakithi angazi bakithi isikhalazo sami kubahleli kubasakazi beStudio 7 bakithi isicelo kangilisoli kangilideleli kangithina ndeleli msakazi bakithi ngicela ngingathwala yatshintsha ukukhulumisa abantu beZANU-PF. Ugawule lo bakithi yezwe uyaphutsha ngani kabona ukuthi ukuliphi ilizwe. Angazi mbusemlindini mbusezulwini mbungaphi lapha khona yena. Shuya zinkulumo zakhe kazitshengisi usizi kazitshengisi ukuthi kumbe ngumuntu ohlezi labantu kuthi umumo lo kawuboni ukwehluleka kwegavu government yakhe lokho akutsho ukuthi ayisikho kwehluleka kwegovernment i-corona. I-corona ifika izolo kuvele igovernment kunini yehluleka 1980 41 years isehluleka. Kanti indaba antu ukuthi usupportani umsebenzi wakhe kumbe vele kunjani, hayi bakithi bakithi siyaxolisa, hayi ikhathele ngalaba bantu, hayi hayi yaboma shuwayi.
Ngesibonga bakithi laphana ku-Studio 7 sibingelele linjani kodwa ikhaya elihle lisethwele izindaba. Sesiqhubeka nje sibonga bakithi umsebenzi omuhle, hayi sibingelele kakhulu laphana OVO Ndebele, VAO Ndebele. Ngingazi umembize kahle lapha labo Chris Gandhi nabomama laphana osithembekile Ndlovu naye nje ikhru yonke laphana labuntu kamili Nkomo, hayi siyabingelela bakithi lonke nje lapha ekhona ungathi nje lonke nje abayamasakazi sibonga bakithi umsebenzi mpela isethwele wona ngithi nje kancane nje laphana yabona i-corona ngendlela esetshenzwa ngayo elizwe lakithi ngayindlela okubiswa ngayo umnotho ngamnotho osovukile ngoba ngiyaye ngikhaya laphana ekhaya angaze ngibone kulama-building ayakhwayo ama-buildings sizobapenda belungu osmith lokunjalo ipenda sezicecekile akula nto evuswayo. So mina angazi ukuthi ugovernment lo wakithi yini mpela into kodwa mina ngakhipha inhliziyo yokuzonda eminye imihlobo le yokuzonda yamaNdebele lokuzonda belungu izinto zingalunga bakithi bekhiphe inhliziyo naleyo phela yinto nje eyi-one nje bangayikhiphe naleyo umnotho wami aqhubekela phambili ngoba hhayi lo nto akuyavota abantu bengazihluphi kakusebenzi lokhana kwayihlula lokhuya ngoba lomazovota uwini awuwinanga omeze sizame iplani ukuthi hhayi maybe bangakhiphi inhliziyo yokuzondana maybe lizwe lingalunga. Ngiyazwa mpela lapho uma kukhulunywa mpela kubhizi phela abantu bayahlatshwa le njekiseni vaccine yabuya iningi kakhulu sezabuya leinye futhi ubona ukuthi ngayimali impela ezothuthukisa ilizwe ngaku-right. Hhayi uma ucabanga nje kuthiwa izimbabwe ucabanga ukuthi ubambe South Africa kuthiwa izimbabwe uyazi uzutshala ikhanda ufake kuthiwa ama-discipline kwama-panado kumbe kwama-grand pa ngoba uzathi usuka uthola ama-roadblock wakhona 100 meters roadblock ngapha langapha uyizwa bhoda yakhona vendlela usezwa ngayo kuphunywa. Hhayi hhayi ilizwe lalabakithi yazayo. Hhayi siyabonga bakithi ku-Studio 7 asiyibambeni kanjalo.
Ngiyabingelela abasakazi labahleli ngomsakazo ngo-VOA Ndebele umakaloba kumakhulela Gumtree ekulilini. Ngiyadana kakhulu ngokuqala komkhuhlane lo we-COVID-19. Sihlala endaweni yabantu abangakholwayo Thomas abakholwa ngokubona kodwa lo mkhuhlane ngendlela sofike ngakhona lapha esikhona futhi umemetheka kuza kwalula kakhulu ndulo kufaka abantu kuza kwalula phinde sibe labantu abangafuni ukuntshintsha ukuthi balandele imithetho leyo eletha lugatsha lwezempilakahle lokwenza kuvuka abantwana le migomo efakwa yi-WHO. So amamaski agqokwa nxa kuzafikwa emapholiseni umuntu kazigqokele ukuthi wazesabela impilo yakho ugqoka ngenxa yokuthi kuyakusa kwamapholisa and abantu basahleke besahamba ezintweni ngobuningi benze khona kwabo kwenza kudala endulo ukuthi kuyabanjani izandla kugeza izandla ndawonye abantu korokosuka distance ngivela kukho bengicabanga ukuthi abantu abanjengamapholisa nabancethulu nxa kulezinto kuze mbuphama ebakhona kebe lesiqiniseko sizokuthi abantu abasembuthaneni lo inani lakhona liyavuma ezintweni abantu fika ngama-100 kudliwe kunathwa amatiye nje kwenziwa ngazathi kuntofele khona yisana lani eladivelophe ijwayele kungakathi kwi-COVID-19. So kumenetheka komkhuhlane asesabele umuntu othweleyo ngebhokisi ovela ngalo sesabela abantu nokuthelana ngokuhlala kwethu ukuthi kulele ukuthi umkhuhlane umemetheke. So ngabe kuthi amapholisa asiyancedisana bebe khona ezifeni ngabe kuthiwa futhi lo muntu onitshwalayo MP akahambe njani-ke okuyikhampeyini mayelana lokhu ukuziphatha kwabantu ezifeni lasembuthanweni maybe ilizwi lomuntu ongajwayelekanga lingaba ngcono ngoba hayi sizaphela njengempukamina njengamawuwa kabe lo muntu ngoba lo mkhuhlane lo ngendlela esifika ngakhona izibalo esizizwayo njalo indawo yakithi vele liyakwazi abantu abasendaweni le ngabantu abasebenza eBotswana abazamazama eBotswana le-South Africa abangachaphi ngemingcelo. So umuntu angavuka namhla ese-South Africa kumbe evuka eseZimbabwe engachekwanga anyway kodwa ayehlangana lona mphakathi so asisengozini embi kakhulu. So kudinga ukuthi umuntu azivikele sizivikelele umkhuhlane lo angazi so ngiyabonga lapho ukuthi ngifakele idaba lami
asanibona sanibona abantu bakithi lishani ngezindawo ngezindawo asiyeswa nje le simanga lesi abantu abantu bezanu PF asebesithi impahla lezi ezibuya eSouth Africa angeke bezivumele zingene because alodlame lolu olwenzakala eSouth Africa. Usho ukuthi umnyangakwa ngendlela abatshontsha ngakhona ngendlela ababulala abantu ngakhona bengavula umlomo wabo mpela bekhuza abanye abantu. Umnyangakwa ubulala abantu kangaka, umnyangakwa utshontsha ilizwe lokuthi liphelile ngenxa kamnyangakwa. Ukhuza abanye abantu ukuthi bengajontshi kuyilo iselele ekhulu umuntu owaqeda imali elizwini imali yazi yaphela. Ukuthi bakwenza ngoba bengenamahloni kube ngaba lamahloni kube ngaba khulumi labantu bezanu. Akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngokusela, akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngodlakela ngokudlala abantu bezanu kuphela. Abantu abayaziwa kamhlophe ukuthi khona ngabantu abalutha ilizwe laze laphela.
Sanibona Studio 7, siyabonga bafowethu indabeni esinikeza zona ezineqiniso. Mina igama lami uThemba Nkosi, ngokuzalwa ngizala eLupane eJibajiba kodwa kwamanje ngila eGoli eLenisha South. Bengithanda nje ukuthi ngibonise abazali bami ekhaya, obancane lapho eJibajiba, obamdala lapho eGwamba. Akunakho okuningi. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga lapho Studio 7 bafowethu, ibambeni kanjalo bafowethu.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12 2024650318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Ukuzimelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe useza qinisa umkhankaso wokubamba ngamandla abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. UBiden wethule amazwi la esigodlweni sakhe se-White House izolo emini. Uthi izisebenzi zikahulumende ezizala ukuhlatshwa ijekiseni le zizahlolwa kabili kumbe kathathu ngeviki igciwane le-coronavirus. Sikhuluma nje idolobho leNew York selethule umthetho obamba ngamandla abantu abangena endaweni ezokuzilibazisa, amasonto, amajim, amabhawa nendawo zokudlela ukuthi ongenayo atshengise isithupha sokuthi wahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 wonke amajekiseni womabili. Lokhu kwenziwa ngoba umkhakha wegciwane le-Delta usumemetheka emadolobheni amaningi eleMelika. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-COVID yona ngokwayo singayikhupha ku-politics sifaye njenge-issue ye-public health. Bakhona ama-scientist abawukhangela lowo mkhuhlane nsuku zonke. Ungabona izinqumo sezitshintshwa kazivele ekuthini zitshintshwa nje kuphela. Kusho ukuthi laba abakhangela umkhuhlane abahlala bewucubungula nsuku zonke bayabe sebebona okunye thina esingakuboniyo ngoba singayisibo abantu abakhangela ngezomkhuhlane. Njalo abantu ba-White House ka-Biden, I think abantu be-government abasebenzayo becubungula lo mkhuhlane bakhululekile kakhulu ukuthi umkhuhlane bawucubungile ngendlela ababona ngayo. Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo mkhuhlane omutsha ohlala ucubungulwa nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beluku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje lwaselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafa, abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America. Ungakhangela ama-states e-South njengabo Mississippi, labo Alabama, labo Florida, abangaze ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele uhlaba ivaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abajinswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona laphlapha enhlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuna ukuhlaba. Yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa neStudio 7 ecingweni esedolobheni esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe leHeroes Day ozaqutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.